Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele. Lapha-ke sikhuluma ngoPrince Bulelani Lobhengula Khumalo oza kugcotshwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu. Esihlelweni namhlanje silomnumzana Efidlela Ncube, yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube, linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaphathizi bedamu emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza. Ngizakhumbula ukuthi kuyabekela amakhosi avela ngaphandle, abasuka emakhaya labo sebeze ngomumo ukuthi beze, abedolodeni bame ngomumo ukuthi beze. Yonke into isendleleni ngokuba le kulo mehluko kazigcoki kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sisikhangele sizwa kuthiwa-ke kule nkomo esizimane zafakwa emphakathini kolapho ezizadliwa khona ngale zinengi kanganani, njalo lokunye ukudla kume njani?
Zithi ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zisangena zivela ezakhamizini, akulankomo ezithengiweyo. Ngeza abantu zivele ebantwini, zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele eNkayi, zivele eTholoso, zivele eBybridge, zivele eJombe, zivele eThazane, zivele eSilobela, zivele eBokwe. Lapho kulabantu bakithi khona, yizo lezo ziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okuthoba inkosi yami.
Ye, manje sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile Melika abade khona sebefikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, nasingathi ngaphansi kwe-Europe. Abakithi sebefikile nje, ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia. Kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele, abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavela eSwazini. Ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi iwaphi amakhosi azabe khona sizakwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Yini manje sikhangele-ke inkosi yamaNdebele, abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyile-ke abantu kumele bayihloniphe njalo njani, njalo bayigcine njani?
Inkosi isebenzisa abantu, kazange ukuzokondliwa, uzokuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyisi-political party umuntu, asebenzele abanye abakwenye i-political party, asebenzele abanye bomhlobo othize, lolimi oluthize phakathi kwesizwe sikaMthakathi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abe sephuma aye emakhaya, aye eNkayi, aye eSilobela, aye ngaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu i-program ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye nabo ukuthi kwenziwe nalowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa akunabunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kaMthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha? Sikhuma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vele azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi isizwe yiso esikhethayo. Yena iyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa uMthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Ustanley Rafael Khumalo aso sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigotiwe. Isitha senkosi uBulelani yikuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko. Yikho azabe kukhangele uyabe ngathi namuntu uzabe ezobutha kunye nabo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zudekalanga Khumalo, labo bonke abantu kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kalasipika uzosebenza labo bonke abantu behlanganelwe ngumphakathi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, sifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Ngiyathola kusasa ba.
Okay,
bye bye. Lo umnumzana Efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi, oyiso isikhulumeli nalabo abalungisela umcimbilo. Ngithemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngibona ibali semoyeni ngenjabulo ngomthembo othemba uGibbs Dube ilale.
Salulande, 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 salulande.